isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kumpalakazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezano PF uphela ngokuvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni.
I-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphonga utshintsha kwathiwa no eGwanda kakusayenzi, and in public akuzange kuphuma i-reason ekliye ukuthi i-reason kuyini.
Amatitshala ahamba umango omude njengendlela yokutshengisela asebotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani eyeziphala e-Grain Marketing Board, GMB, elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. 2023 umhlangano webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka ugqitshiwe lamhlanje esigodini kulokuvumelana ukuthi leli bandla kumele lisebenze gadalala ukuze kuqedwe inhlupho ezibhekane lelizwe ezifana lokusilela kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo ezitolo, ukusilela kwemisebenzi lokunye okunenginengi. Kodwa akuzange kukhulunywe ukubana konke lokhu kuzaqedwa njani. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli izindaba ze-ZBC ukuthi ibandla litshengise ukudana ngomumo okhona elizweni, kodwa lavumelana ukuthi kumele kusetshenzwe nzima ukulungisisa umumo. Kesizwe amazwi kaMoyo ekhuluma ngemva komhlangano lo.
Akuyabe kungikhona kusitshane ngo-2018 kuvele iminyaka yonke kwakuvele behlala behlangana kungabuyi lutho. I doubt, asazi Chris ukuthi kuyabe kusitshene kumbe ukuthi kuzabe kungikhona kulani okutsha, but I doubt ukuthi there's anything new engaphuma emangalisayo.
Kodwa-ke sizwa kuthiwa okutsha osokwenzakele ukuthi indawo yesigodini isile migwaqo emitha lokunye okunjalo. Ungathini wena ngalokho?
Lokho kuhlezi kunjalo vela kumangalisa. Ungaze kube kuyiwa ngaphi la nto. Yakhumbula ukuthi last year ngo-December kwakumele bebuye eGwanda, I mean 2 months before khonaphana kumele bebuye eGwanda, kwaba lama-changes amaningi kakhulu, imigwaqo yatharwa yonke kutsha ini kwaba lezinto eziningi, lama-lodge amasha asale engaphelanga at that time. So akumangalisi ukuthi sokuthiwa esigodini sokulamathara lani okutho okufakiwe, it's just the same vele yinto abayenza njalo kokuphela every time. So hhayi, so into esingathi kumbe kuthiwa yinto enhle ebuya elethwe yi-conference, kuvele kunjalo.
Ye, siyabona ukubana ibandla lezano PF imihlangano yalo eminingi isiyenzelwa khona ngapho esigabeni seMatabeleland South, okuyikho abanqoba khona kakhulu kuzigaba zeMatabeleland kukhetho lwedluleyo. Kungakuhamba njani lapho?
Yeah, khona kunjalo vele. Anti kumele ukuthi I think by now ba-pair back abantu bangkhona baba-loyal kubo, so kumele baba-reward. Like if you remember, i-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphonga utshintsha kwathiwa no eGwanda kakusayenzi, and in public akuzange kuphuma i-reason ekliye ukuthi i-reason kuyini. But phakathi kwaphuma ukuthi no reason ukuthi out of Emat South iGwanda yiyo yodwa yavotela i-opposition, so bekungayenza ukuthi i-conference izenzelwa endaweni ewine yi-opposition. So ukuya nje kubosigodini le kutshona bebhoda lezinye indawo lapho abawina kakhulu khona, kuyakhanya ukuthi it's a way of just paying back amarokuze nabo bona laba ababavoteleyo.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo-ke ube ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo likaZulu. Okwamanje-ke kesizwe amazwi kamnumzana Simon Khayamoyo.
Njengento kade sengiyikhulumile kathesi yokudla kule presidential scheme eliyaziyo akula muntu mele afe ngendlala lapha ekhaya ogogo labo bobashaya emabhenki into ebuhlungu kakhulu esiyibonayo sivumelele lapho ukuthi uma kusukwa lapha kuyosetshenzwa sihlangane thena njengempathi lehulumende ukuthi akuqede konke lokho
lawo-ke ngamazwi kamnumzana Simon Khayamoyo isikhulumeli sebandla leZANU-P F ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esemhlanganweni weZANU-P F ophele lamhlanje obusenzelwa esigodini.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besithi bafuna uhulumende ananze izikhalazo zabo abotshiwe. Amatitshala la angawenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association asuka edolobheni leMutare ngomgqibelo ngeviki edluleyo besebesedolobheni leMarondera lapho abadudulwe ngamapholisa abasa enkambeni yeMarondera Police Station. Esinye isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obed Maswaraure utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awakabatshela ukuthi betheswa cala bani. Ababotshiweyo laba basikhuluma nje bahlanu kodwa amatitshala la asuka eMutare elikhulu. Abanye abalutshwana sebehluleka ngezizathu ezitshiyeneyo. Bathi batshengisela ukuba uhulumende ababhadale ngemali yemelika njalo baphiwe iholo lebonus eleneleyo hatshi elinciphisiweyo lezinye izikhalazo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani kahulumende ethenga lokuthengisa umumbu eGrain Marketing Board iGMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu abawuthengisela lezi ziphala kunyanga eziyisithupha selokhu benza lokhu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abalimi abakhulumisane lalo msakazo bathi simanga ukuba inhlolisiso abayenza ebhanga labalimi le-Agribank yaveza ukuba imali yahlawulwa kodwa yathathwa ngabantu abangaziwayo kulokuthi iye kubalimi. Omunye walaba balimi osehlangane lalolu dubo ngunkosikazi Juliet Moyo waseqintini saseJamba eGogwe. Unkosikazi Moyo uthi ulethani yomumbu ayisa e-GMB depot yakwaManothi mhlaka 10 Ntulikazi. Njalo kumele ahlawulwe imali edlula kancane amakhulu 4 amadola kodwa kuze kube lamhla lokhe engakayibhadalwa leyo mali. Wavuliswa i-account ebhanga le-Agribank njengalokho okumele kwenziwe. Wanikezwa i-account number kodwa kaphiwanga ikhadi, kwathiwa ayelinda okwensuku ezilitshumi andubana athole imali yakhe. Unkosikazi Moyo uthi isimanga kuyikubana ekubuyeleni kwakhe ngemva kokubana sezanele lezo nsuku ezazibethiwe katholanga lutho. Wabuyela njalo eGMB lapho atshelwa khona ukuba imali yakhe yabhadalwa kodwa yangeniswa ku-akhawunti engayisiyo. Wakhuthazwa ukuba avule njalo enye i-akhawunti. Wakwenza lokho waphiwa le khadi lakhona kodwa akazange aphiwe i-pin number yalo.
Masemfona manje sebetshintshana ifoni, ibanjwe ngulo ibanjwe ngulo, akulantwele ecacayo engiyitshelwayo. Akuzwakali ukuthi kuthiwa umlomo wabo wokugcina nje ukuthi the money was paid, just wait for the money. So sengize ngasuka ngeza ngapha head office yarara. Ma ngifika lapho bafike bacheck-e on the computer bangitshela ukuthi i-account number le kuthiwa i-correct was just entered ku-computer but akuzanga kutshintshwe lutho. nothing was done.
Unkosikazi Moyo uthi iqiniso lize layavela lapho eseye ebhanga labalimi le-Agribank emveni kokuba abesigodlo se-GMB eHarare bethe ngaye khona kucatshangelwa ukuba leyo mali ilokhe ikulelo bhanga.
Ngithi ma ngifika lapha ne-Agribank bavele bangamukele banjengise ukuthi ikhadi lami lele lesibili lele engaliphiwayo. Siqale sizama ukuswipe ngalo lapha sithola ukuthi vele akula information elikhupha ikhadi lana liyala ngisho u-NDP. Ongangokuthi kuchuthi that card vele lile error. Lela bangipha lona bathi yilo correct. Leyani account abangipha yona kokuqala abathi i-wrong i-active. Yiyo eyangena imali and imali yakhona sebayi withdrawer ayisekho kule 27 cents.
Omunye walaba balimi umnumzana Buka Dliwayo olima esechipinge ugcizelele kulokho okuthiwo ngunkosikazi Moyo.
Ngiyayiye ma-accounts into inoneza because banotivura account uripapo kanoni yawebe nayo banotivura ipapo necha vakabvisira pamafoni pakuti mari dzaipindawo mafoni handizoti vakazvibvisire guri rapera mari dzaipindawo mafoni zvakanaka guri rapera yaipinda pafoni kati zvaive futi noutsotsi futi izvivanga veidotondogadzirisa kuti dai zvingaita zviri nani.
Unkosikazi Moyo uti simanga yekuti imali yomumbu autengisela idepoti inye yakwamanoti okwesibili seyabuya. Uthi ikhona ezaphindela njalo esigodlweni se-GMB e-Eastleigh e-Harare uyabonana labohlangothi lwe-loss control beziphala ze-GMB. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla ze-GMB kwamanothi egogwe lase-Harare yehlule. Ngimele iStudio 7 ngise-Harare ngingumevis Gama.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi bezisidla uklubhu lonyaka njalo sezicele uhulumende ukuthi athuthukise ezomnotho ukuze ziphile impilo engcono kumnyaka ozayo. Okuninga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi sekungumlando kahulumende ukuthi athuthukise impilo kaZulu emaphandleni ngomnyaka ozayo. Iningi lithi libhekane lendlala embi kakhulu njalo ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubathiwe ebehlaselwa indlala. Unkosikazi Agnes Mbangeni owestezi phansi kwenduna uMathema uthi lonyaka kube yintando yenkosi ukuthi bengabulawa indlala. Ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangele ngenhlalakahle yabadala emakhaya.
Bekungamnandi, bekumnandi kafihlwanga kodwa bekungamnandi. Lanxa ngithengise ngikuthengisayo kumbe inkukhu uthi uyangifakela ku-ecocage. Nxa ngifika ngale kwicookie nje bathi itophi ishukela. Kambe lakusuke ngithengise enye inkukhu itophi ishukela futhi. Hayo, alubana bekunguhulumende okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilabantu abalupheleleyo abangenelisi lutho. Abe efanele ukuthi asikhumbule asinike imali eqondene lathi. Uhulumende sicela ukuthi asazi yena ngokwakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Annelies Ncube owesibhula othi iningi lezakhamizi alisebenzi njalo liphila ngokudla kokuphiwa okusuka kuhulumende.
Thina ngesibhula kunzima sibili kule danga elikhulu kakhulu kule ndlala size sincedwe bonaba abama-ulfe yibo abakhosela umbijana okungotsotsi bona kubana ngomuzi kungena utsotsi. Yikho abantu babe sebesizakala njalo silima izona izingadi ukuthi sibe sezizuza phela okokutshebisa utsotsi lo yabo umphiwe. Yikho kakula lutho esiphila ngalo akusetshenzwa liyabe nje luhlupho lodwa phakathi kwegumo.
Unkosazana Media Sithole uthi ukusilela kwamafutha ezimota sekudale ukuthi behluleke lokufinyelela amadolobha amakhulu lapho abakade bethola khona impahla ezilentengo ephansi.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Ungazi ukuthi uya eGwanda uthi iGwanda ibingcono kwesinye isikhathi nxa ungagadi izimoto ifike ibe ngcono. kachesi mwaye kwanti zimota zokuphendula uzithole ziyabe zidayineli petro suswele ukuthi uphenduke ekhaya. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Imali iyabe ikhona engxenye ekhadini ngilayo, kodwa eshop umuntu uzafuna i-cash.
Ukuswelakala kwemisebenzi lokhu sekudala ukuthi abatsha emaphandleni abafana lo alias Fanda bethenge impahla bethengisa, kodwa layo khala ngokuthi kunzima ngoba labo abathengiselayo bayabe bengela mali.
Thina esiziphilisa ngakho njengabatsha sabe senza ukuthi sort izinto zilezi ezithengisekayo ukuze sithole imali, but kunzima ngoba imali yakhona lakho sithola nzima futhi ngesimo seni sesikhona esikhangelane naso. Thina esingakhalaza ngakho kakhulu imisebenzi ukuthi sikwanise ukuzincedisa lokuthi sibe lama-project achiyetshiyeneyo okufuya inkukhu noma ukuthi silone inkomo, izinto ezingakwanisa ukuthi zisincedise empilweni.
Loba nje ilanga lekhisimusi selisondela, iningi emaphandleni lithi akulamalungiselelo aleli khefu ngenxa yokubhidlika komnotho. UNkosazana Relation Moyo uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizadlula njengawo wonke amalanga.
Hayi, ikhisimusi yethu yalonyaka ayithembisi ukuthi ngaba ikhisimusi ejwayelekileyo njengeminyaka edlulileyo, ngoba nxa sikhangela lezinto zakhona intengo yezinto iphezulu kakhulu. Okuthi hayi, ikhisimusi yakhona izaba ngeyokudlulisa nje kuphela ilanga lekhisimusi, ungayisisi ukuthi kungaba kulani okuhle ngayo.
Iningi lezitolo ikakhulu emadolobheni selithengisa impahla ngamadola emelika, okudala ukuthi uzulu emaphandleni ongafinyeleli imali yaphetsheya athwala amagabha avuzayo. Lobanje uhulumende phethe sithi amandla ebond lawe dola lemelika alingana kusobala ukuthi usenge ezimithiyo ngoba iningi lezitolo lingasamukeli amabond notes. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Afrikancube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Cassius Jays Simanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba, ngibingelela labalaleli umsakazo omkhulu we-Chipsevema.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani lo umnyaka ukuthi ikhefu lekhisimusi liyaba linjani?
Leli khefu lekhisimusi ngathi lizaba linzima kakhulu ebantwini abaningi, lizabe lomile ngoba kuningi okungahambanga kuhle khona manje umnyaka sowusaphela. Abantu abalamali, abalamsebenzi, akulakudla nalapho othola khona kuyadila. So ikhisimusi lizaba inzima kakhulu kakhulu, because izofana nekhisimusi medeka 2008 izaba inzima kakhulu.
Kodwa abasekhaya bathi bona lina elise-South Africa engxenye yini elingabuya lekhisimusi yabo, ngoba abantu babe bevela khona ngapho babe bele rand le-South Africa. Ukubona kufanana yini ukuthi umuntu kumbuse e-South Africa kumbuse e-Zimbabwe kuyafanana?
Hayi, kakufanani baba, ngoba umuntu wasephethe i-rand lapho e-South Africa ayithenga ukudla lapho e-South Africa, noma nje azobhatala imali eningi imali ayichitha usekhaya, kungcono kulokuthi uthathe imali uhambe uyothenga ngayo ukudla ekhaya. Kulo mehluko. So ebantwini abalezihlobo ezisebenza e-South Africa kube kuzoba ngcono kancane, kuzoba nzima kakhulu lapho abangelazihlobo, ngoba irandi khona manje noma nje lingathi liyantenga ntenga, kodwa hhayi liyasebenza ngapha. Thina liyasiphilisa kancane, uyakwazi ukuthenga lokho kuthenga lokhaya lakunjenjezoba ikhisimusi ifikile. Sicabange izihlobo ezisekhaya ukuthi lasibabone nokuthi kubathola something, ngoba ngiqinisa ekhaya kunzima.
Bakhona yini abaningi okufana leminyaka yonke kumbe lo umnyaka kungani bazabe bebalutshwana abaya ekhaya?
Hayi phela, njengoba iSouth Africa liyilizwe elikulu kumazwe eNorthern Africa eNgane eZimbabwe kulokuyenzelana okukhulu lo kulokuvatselana okukhulu siyakwaphela izisebenzi ezinye zeZimbabwe izona lapha eSouth Africa kuthi South Africa ngokuba nami yilo izwe elilazwe eZimbabwe aningi kuzela kwamaZimbabwe Africa so kuzaba khona ukumuva kwabantu kuzoba khona ukuhamba kwabantu besuka kwe-South Africa besiya khona besiya eZimbabwe kodwa kungatshele nje kancane leminyaka ngoba khona kathesi abantu bakhangela umumo womnotho osekhaya ba abanye imali ngikhuluma labo izobe khetha ukuthi ungcono bathumele ukudla leyo mali abanayo bathumele ukudla ekhaya njalo bakwanise ngokuthi leza labayisela encane bemele sikubhadala amasikhushuzi ngoba kwathi ngo-January February kuzoba nzima ukufika amasikhushuzi abanye abantu bakhethe ukuthi bathumele impahla kodwa nakhona eboda kunzima abantu banenge abakhosa phansi oqala ukuba busy kakhulu so kodwa ke abantu bazohamba kodwa akuthi kufana neminyaka ngoba abantu bakhangele phambili ukuthi iminyaka ozayo uzoqala kanjani kufika ngoba nayo umnyaka lo kawuphelanga kahle kube i-recession nje ngabantu leviki or izivi eziyi-2 nge-recession nangapha manje la umnotho wangikhona abesewuntengantenga nerandi bengathi liyaphansi liyaphezulu so hhayi abantu abaningi ngicabanga ukuthi bazohamba kodwa abazukufana leminye iminyaka
hhayi kuyezwakala isikhathi iso singasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyavalelisa kakhulu kubalaleli be-Studio 7 basicela ikhisimusi enhle kakhulu enenjabulo lo mnyaka omutsha ka-2019 ngithi abahambayo bakithi asikhambeni kahle sivukele izingozi abanathaba banganathi kakhulu umuntu odrayiva engabambi utshwala umuntu osendleleni bakithi lingathatha okudaka iy'nhlobo ziyasifuneka singabaphilile ziyayingozi zokeleya izinyaka ezidluleyo lezo ezibuhlungu ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle
hayi ngiyabonga futhi i-Studio 7 bonke abasakazi ukuthi babe lomnyaka omuntu babe lekhisimusi enhle ngomnyaka omutsha ozayo
hayi lami ngimele bonke siyabonga kakhulu lawe sikufisela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha omuhle
ngiyabonga i-Studio 7
lo-ke bekungumnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosazana Catherine Jubane umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yona ephakathi kokutshengisela isithi ababalisi kufanele beholiswe ngedola lemelika siyakwamukela kuhlelo ungomunye wababalisi abakuqula elifolayo lisuka eMutare lisiya eHarare kulezi moto ezilandelayo yini ukuthi zinanzelele ukuthi akulangozele ehlelayo
hayi siyahamba nje sele idemo lethu ele amagamethi zoya kithazini lamaphostas akula moto ezisilandelayo siyabe sihamba sisodwa sihlangene nje omama labo baba so okwengozi zomgwaqo siyile hayi akula guarantee ngoba imoto umgwaqo esihamba ngawo ubhizi kakhulu lamagoni wethu kulamabhayasi kule moto ezincane ya-overtaker kule kuba restless nje esinenzelelayo sona abanye be-overtaker phambi kwama-oncoming hhayi thina bakula lethu sibile singathi lingasivikela engozini ezinjengazonze
amanzi okunatha liwathatha ngaphi njalo lidla ngaphi
siyaphumula nje singasigonqa kuleyo ndawo i-template ineseceleni komgwaqo yikho sifika siphumule khona sidinga ukudla sidle senxa kuyukuthi sekuseilanga selifona bese sidinga nje sekhamasesayo silale khona lapho silanga liyasiza okuhamba kuzima uma ngomude sabe sivele sesidinga kwesinye isikhathi siyacela nje emizini khonapho eyakuduzane lomgwaqo yenokudla lakho sizadla khonapho lasesiyadinga singafika sifike kule ndawo mithi engakuthengiswa ukudla yise sifika size khona ngoba ukuthi singathala ukudla sisuka from 1.7 hhayi ke ngonike ngisinasile ngoba kasila mota yethu eqondane lasho ukuthi ingahambe isilandele isithalele ukudla so imizi yenangwayo ngisithani lazamazikila khona lawo hhayi ahambe asegaga athelanye amakhilomitha amaningi kakhulu so siyahamba sikulima ngomude singelamanzi singelakudla sihamba kuphela kunjalo but we-soldier on ngoba iproblem esilayo yesukayo ngoba singalalela ukoma silalele lenza futhi abantu bethu bazazasabela isikhathi
abesifazana baningi yini kuleli qula
hayi asibaningi kangako sasika sikaningi but abanye sebesuke baba lama injuries abanye basena bebulawa zinyawo sasilomunye layo owayezithele layo asengebresile
lamvumela lo dokotela wamvumela umama ozithweleyo ukuthi ahambe umango ongaka
ingozi ifikile ngathi khona but layo khangezela ukuthi njengoba kuyizikhanti izithele so ukuhamba kwakhe khonoko kusengisela ukuthi kule something ephakathi emsizeni yakhe yiyo emphisayo ukuthi azahamba ngoba umntwana nalwane ezamdala ezafuna amaphampa ezafuna amasepa ezafuna ukudla isa laye njani ezafuna amathezi nzinzo zakho so angapho ngihlala athi dresi ngingisele sesinza sakho akulanto ezanenze kumele layazenzele endlela abantuabo njengomama khathesi nxaungumama kumele usukume la ubone ukuthi uyazamela abantwana
ngathesi uzwa njani emzimbeni njalo ubona ingane uzafinyelela eHarare ngumuntu ovele ethakazelela ezemidlalo i-exerciser kumbe hayi ifune ngokokufuqayo
hayi mina zemidlalo kangizithakazeleli kangako ngiyayibukela nje ibhora nxayidlala futhi ngihlala kula mntu ezanenze mina ngisengi-parent ngabantwana abayi-parent so khathesi abayithuse baqeshe isikole kwabasebenzi omunye ubhalile ufomfo ngizayisileka ukuthi ngihambisele ezinzi imali yakhonaa emzimbeni asikoziyevokuzibuhlungu lapha lalapha inyawo amamasesa mthanje ake secomplaina sinezi ukuthi sesidini sesidize ubuhlungu hhayi siyahlala phansi isikhumuzo mina ngisebenzele eplans ngihlala kobulawayo kodwa ngisebenzele kulelimabhesisi but ukuthi sithiwa kule conference ngabuya lapho conference entari ngase sitele ukuthi kule caragas siyamasesa eharas ngileqiniso eliphelelee ukuthi ngizafika eharas ngoba kunzima kunjani kathi ngizafika
uhlupho lolo elibhekana lalo njengababalisi luphatha njani kakhulu abesifazane
njengomama ngo okhangele abantwana ngoma esibona abantwana bayadla abantwana bayafunda ubhadele irinki inzile lokho nalesiyami khathe sibe ngisisima senzekanilamali vele ngiyakwazi ukuthi vele imali umntana wamyena le yabe sengithi ngibeleyithengele isigoo sesisemosi imali yakhona vele kanyelayo kayikho so kuyasisebeleza kakhulu ngoba umntana nxa ibuye ekhala kakhala ekubaba ekhala kuye kumama ngisenga vele izisengi-parent ungumama uhlala wedwa ungubaba ungumama wena vele ungumama kunzima kakhulu
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Catherine Jubane umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kwinhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kulona lolu uhlelo oluphathelane labesifazane olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile Mhlanga.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Siyatholakala ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu Saturday Sunday mgqibelo lesonto hathi ke silipha ezantambama kuphela singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF uphele lamhlanje uvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni. Amanye amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besuka eMutare besiya edolobheni leHarare babotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngenkampani ye-GMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.